Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga ke ujonga kanti miri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 6 enhlangula 2023 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
engingakuqonqosela ukuthi vele injongo yama deposit boxes asiyo ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lamasefa ayijongayo ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lokho singakuthi i vault but yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqhakathekileyo esifanele ukuthi kwande ukubana kugcinakale ama necklace la Abdullah mhlambe legolide
ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi amabhokisi okugcina impahla eziligugu zilondolozekile emabhanga awe-safe deposit boxes kadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali
ngoba imali lezi ziyabe sezisuke zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapho kufuze zisetshenziswe khona abahlali kuma-mining communities labo bebe le-benefit nxa sikhuluma nge-revenue ephuma ku-mining
abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kazulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela obenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu umkhokeli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ubikwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu o-High Court azise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ubikwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu o-High Court ayazise ukubana usafuna isikhathi sokuthi yahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje ngamagqwetha akhe kusicelo sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso esebail. Igqwetha lakhe umnumzana Love More Maduku utshele umthethondaba ukubana ungarivume uzimisele ukubana ahlawulele ingxenye yesigidi samadola eZimbabwe, Zimbabwean dollars 500,000 yesibambiso sebail ukuze athoniswe ivela emzini wakhe kulokuthi abeloke ivalelwe. Ungarivume ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emine umthethondaba kamantshi oweHarare ngemva kokufunyanwa elecala lokushotshozela abantu ukuphatheka ekutshengiseleni okulodlakela ngomnyaka ka-2020. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi amabhokisi okugcina impahla eziligugu zilondozekile emabhanga ama-safe deposit boxes kakwadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali kodwa adalelwe ukulondoloza impahla eziligugu ezingagoqela ugolide indandatho ezilungiswe ngamadayimana ezithengwa ngemali eningi lokunye kumbe amaphepha aqhakathekileyo. Ubathabele Masuku usethulela loludaba.
Osomabhizimusi loZulu jikelele bathi bagcina bebanjwa ngamandla ukugcinisa amaqubaquba emali emabhokisini lawa ngoba bethi uhulumende akasathembeki ukuthi bagcine imali zabo kuma-account awebhanga. Umnumzana David Ndlovu olebhizimusi kobulawayo uthi bazahlala bedinga indlela yokuthi bafihlele uhulumende imali zabo ngoba engabantshontshela.
Njengabantu abalamabhizinisi kufanele sihlale sivikela imali yethu. Sisesaba lokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lango-2016 lapho esatshontshelwa khona izimali zethu eziningi. Ngakho-ke yikho izimali singazifaki emabhenki ngendlela. Abaningi lanxa bengahambisi uma-safety deposit box babewagcina esefeni kumbe kwezinye indawo ukwenzela ukuthi ihulumende nxa ingavuka ecabangiye ukuthi batshontshele izimali engabi lethuba lokuthi sitshontshe lezo zimali.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST, uchasisa ngokusetshenziswa kwama-safe boxes.
Sibonile uhulumende ufaka njalo uhlelo lokubana eluse kusetshenziswa kwama-deposit boxes. Engingakuqonqosela ukuthi vele injongo yama-deposit boxes asiyokugcina inkalakatha zezimali, ayifani lama-safe, ayijonganga ukugcina inkalakatha zezimali, ayifani nalokho esingakuthi i-vault. Yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele kanti ukubana kugcinakale ama-necklace la adulayo mhlawumbe le golide lezinye amaphepha aqakathekile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho njalo eke wasebenza emabhanga kwele Zimbabwe, uthi umthetho wamabhanga awuvumeli ukuba uZulu agcine imali kuma-safe boxes, kodwa umuntu kaphoqekanga ukwazisa ibhanga ukuba ufakeni phakathi kwebhokisi.
Ama-banks ale ngama-licenses awo ayavunyelwa ukuba le-roll ethiwa yi-safe custodian roll. Abantu bayabe begcina into zabo eziqakathekileyo ezinjengama-gold rings, le-jewelry okule-value okungaba kuyikokuthagethwa ngama-armed robbers. Kodwa ama-safe boxes ngomthetho weZimbabwe owe-banking akuvunyelwa ukuthi umuntu efaka imali.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi we-Harbour Cook Trust njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi uhulumende kufanele akhangele izizathu ezenza uZulu afake imali emabhokisini engathembi ukuyigcina ebhanga.
Akuliqiniso ukubana amakhampani amaningi eZimbabwe asegcina izimali zabo emabhokisini kwezinye indawo lapho izimali ezigcinakale khona. Ngeke sakhangela i-symptom yenkinga mbe problem lesikhanya impande yangkhona ukubana why abantu vele bengafaki izimali zabo emabhanga kumbe ezindaweni lapho imali engalondolozeka khona.
Imizamo yokuxhumana lebhanga elikhulu ele-Reserve Bank yehlule ngoba kobulawayo beqondise imbuzo yonke kusiba lukhulu walo umnumzana John Mangutjka obengaphenduli ucingo lwakhe. Kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Charamba ulobe enkundleni yebulenjini eye-Twitter ukuthi ukusetshenziswa kwamabhokisi abizwa ngokuthi ngama-safe boxes sekuyibhizimusi enkulu kulaba abakhangelane lezimali lamabhanga ngoba iningi lingasafuni ukugcina imali kuma-akhawunti awebhanga. Iningi lithi nxa liyifaka kukhanya engani yindandatho kukanti ngamaqubaquba emali engathuthukisi umnotho welizwe okwenza laleyo mali ingasetshenziswa nsuku zonke kudale ukusilela kwayo emphakathini. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela obenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu agoqela igolide lamalahle. Osokudale inkinga eziningi lobuyanga ebantwini. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso e-Media Institute of Southern Africa MISA kobulawayo lapha abahlanganise intatheli abenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende ukuzoxoxisana ngohlupho lolu kanye lendlela olungenqatshelwa ngayo. Unkosikazi Rachel Jambo wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance uthi kulusizi indlela uZulu ahlupheka ngayo lona ilizwe lile notho emangalisayo eyemvelo.
So where is the infrastructural development to balance the level of minerals that are leaving the country?
Umbuzo osekuthini umnotho lo uyangaphi? Izibhedlela zethu zikusimo bani? Izikolo, amaklinika, imigwaqo injani nxa usiya ePhelalonga, eWange noma eMtoko lapha umnotho lo ovela khona? Akuhambelani njalo akusisiseki. Ezimayini lezi amantombazana ayachiya isikolo esiyathengisa imizimba bedinga imali. Abafana labo besetshenziswa bona kufuze bebesesikolo. Amasiko ayalahleka ngoba akulamthetho osekela izakhamizi lezi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngonkosikazi Precious Luphahla obemele inhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development wathi uZulu kufuze athole laye inzuzo.
Ibhajethi yethu isukisilele singakwanisi ukuthi ezibhedlela kube le mithi ekwanileyo, ezikolo kutholakala amatitsha, kutholakala amabhuku, ngoba imali lezi ziyabe sezisuke zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapho kufuze zisetshenziswe khona. Abahlali kuma mining communities labo bebe le benefit nxa sikhuluma nge-revenue ephuma ku mining. Sifuna futhi ukuthi ekwenzeni imithetho njengama amendment of the mining act yethu ibe lokukhangela abahlala ku community.
Umnumzana Ngqobani Chabangu obemele iTransparency International Zimbabwe uthi abomthetho bephulwa amandla ngabazombusazwe abavala ukubotshwa kwabo abahambisa imali phandle kwelizwe kungekho emthethweni.
Sikhathi esiningisana nzalo lokuthi nxa kuthi kulama outflows amaningi, i-corruption yakhwela and abantu nalaba abombusazwe yibo abagcina sebecontrola izinto eziningi, kugcine amacala amaningi engaprosecutwanga. Ama-institutions enjengabozakhi, institutions like o-NPA, amapholisa, ZIMRA, kuyamele kube abe strong enough to respond to any forms of corruption or ama outflows esiwabonayo.
Ekuqaleni komnyaka abombukiso we-Al Jazeera baphenye udaba lokubonisa indlela yabanye abasebenzela uhulumende abakhipha ngayo igolide ngokungekho emthethweni olwabizwa kwathiwa i-gold mafia, kodwa akukabi lenyathelo lokubopha laba. Umnumzana Whisper Mabhawudi ongumqondisi we-National Prosecution Authority kuhulumende ubike ukuba amacala afana la la kunzima ukuwachuchisa kungelabo ufakazi obugcweleyo.
Amakhesi angona siyawashola, siyakhangelisise. Nxa umuntu lechala uyangena, akulandaba ukuthi umuntu ithe high profile kumbe ini case encane, umuntu wonke ulecala afuza angene court nxa kule evidence beyond any reasonable doubt.
Umnumzana Deuteronomy Muchinesipi, umqondisi wezemali kuhlangothi lwe-Mines and Development, uthi inkokheli zengatsha zikahulumende kunyanga edluleyo ziphiwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuphenya laba ababhidliza umnotho welizwe njalo bekhipha inzuzo elizweni okungekho emthethweni.
He actually mentioned that Zimbabwe is open for business, but it is not open for abuse.
Umongameli uthi ilizwe leli livulekile ukwenza ezamabhizimusi kodwa hatshi ngokuganga. Ngakho ke silawo ama-auditors ezimra abakhangela indaba zomthetho, silabo njalo abakuhlangothi lwe-Mines labezemvelo abe-ema lamapholisa. Ngakho lindani sigqibe uphenyo lolu, akusoze kufane futhi ngoba sikhuluma kanje uphenyo seluqalile kulabo abenza ukuganga lokho.
Abangene umhlangano wanamhlanje bagoqela intatheli zindaba abenhlanganiso ezimbalwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ezigoqela iCenter for Natural Resources Governance, Transparency International Zimbabwe, Zimbabwe Coalition on Debt and Development lezinye. Abenhlanganiso lezi bachaze ukuba umnotho welizwe uyachaphazwa ngendlela engekho emthethweni njalo kulezigidi lezigidi zemali eziphuma elizweni okungekho emthethweni zisiyagciniswa emabhanga akwamanye amazwe ngosomabhizimusi lenkokheli yombusazwe labangane bayo okumele zisetshenziswe ukuthuthukisa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence ubikwa esehambise amaphepha akhe okubhalisa ukubana ufuna ukuncintisa kukhetho lwama-primaries awebandla lakhe lama-Republicans. UPence ufake amaphepha akhe izolo njalo kutsho ukubana anganqoba kuma-primaries kuza kutsho ukuba nguye ozancintisana nomongameli Joe Biden kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo aka-2024. UPence ubikwa eza balombuthano wokwethula umkhankaso wakhe esigabeni se-Iowa kusasa. Kubhidlike idamu elikhulu eleKherson kwele-Ukraine izolo, okulapho ukulesitishi samandla kagetsi esikhulu ngemva kokudubuka okwenzakale kule indawo ele-Ukraine. Lisithi leli damu libhonjwe ngamasotsha akwele-Russia alwisayo kulelo lizwe, kodwa-ke lawo awe-Russia letesa ele Ukraine umlandu wokubomba
leyo ndawo. Iziphathamandla zakwele Canada zibika ukubana umsebenzi wokulwisana lomlilo oziqhamukele wodwa emaguswini alelo lizwe ngenxa yesigudumezi lokhu uqhubelekela phambili. Lomlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu ngokutshisa amaguso angama hectares edlula izigidi ezintathu, 3.3 million hectares, okungumonakalo omubi embalini yengozi zonke zomlilo esezithe zenzakala embalini yalelo lizwe. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Kenya bebetshengisela emigwaqweni eyesigodlweni salelo lizwe iNairobi bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla, indleko yokuphila eyansuku zonke lokukhwezwa kwemithelo okuzalethwa ngumthetho osekulolongweni edalele ePhalamende owe-Finance Bill. Abantu bemaphandleni bathi sebephila nzima kungenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Abanye abantu babikwa sebezenzela umathanda emaphandleni okuthengisa amajodo, umtshwankela, umviyo lokunye okuthakazelelwa nguZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abahlala emaphandleni bathi idola leZimbabwe likukudeka ngamandla emkambo wemali kahulumende njalo lowensitha, okwenza ukuba bengenelisi ukuziphilisa. Namhla idola elilodwa leMelika lidingwa ngamadola phose azinkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 3674 Zimbabwe dollars, emkambo kahulumende. Libiza amadola afika inkulungwane eziyisithupha, 6000 Zimbabwe dollars, kweminye imikambo yensitha. UNkosikazi Tryphene Mpala owesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathabeleni North uthi lokhu kwenza ukuba behluleke ukuphandela imuli zabo ukudla.
Kunzima kakhulu ezweni lakithi eZimbabwe ngalezi nsuku. Siphila nzima kakhulu njengoba idola lakithi lawa. Sekumele sisebenzise idola laseMelika. Okunzima kakhulu khona ukuthi uze ulithole, uze ulihlanganise. Ngapho izikolo sichajwa ngalo idola laseMelika. Ende thina ngapho silithola nzima. Sizakhamizi isinkwa siyidola emakhaya sisakhulumi vele kunzima khona ukuthi sisithenge leso sinkwa sekuphile kanzima kakhulu.
Isakhamuzi seGwarayi eLupane uMnumzana Thembelani Moyo ulombono ofanayo.
Abantu sekungani bayatshontshelwa abaningi ikakhulu abantu abangamapentsheni yazi sebelokudlibelezela ngoba umuntu uyabe sithengisa i-airtime ikakhulu abanye babefuna amadatha abo WhatsApp instead ukuthi asebenzise irate e-black market kumbe yona lesitho interbank uzathola ukuthi umuntu uyabe kudlebelezela ethengisa i-airtime wena umpha idola le America elilodwa yena ekunika imali engabo 1200 kukati kathesi singathi siyakhangela irate iku 5000 ku-black market. So abantu nje indlela yonke abayiphilayo emakhaya lapha kuzima kakhulu ikakhulu ezitolo akusathengeki uthi uyathola imali yakho ye-RTGS ikakhulu amapentsheni yazi nxa besithi bathenga bethole ngali rate lakhona liyesabeka akuvele kuzima abantu badonsa nzima emakhaya lapha indlela okuphilwa ngayo ngokuwa kwedola leZimbabwe hayi akuhambi sibithi.
Uthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eLupane.
Sebephila ngendlela eziningi. Ikakhulu emaphandleni uthola abantu emgwaqweni lapha kuyathengiswa amajodo omtshwankela. Kulento zemvelo ezinjengezihlahla. Egangeni lapho ungajwananzelele ezemvelo sekubhidliziwe abantu bayatshisa izihlahla ezinkulu ezamaphane lezi. Bethatha iadvantage yokuthi ilizwe lakithi vele alilamagetsi.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule olevenkili eCholojo njalo kubandla leZANU-PF uthi kulabantu abadala ukuthi idola leZimbabwe liwe okumangalisayo.
Okwenzakalayo ukuthi
ngabantu abalenjongo yokuthi kungancedisa lako ekuzondiseni abantu njengoba sesilanda ukhetho. Into yokwenza ukuthi abantu bazonde sibili kakhulu ukuthi njengoba silanda ukhetho akula yinye into ngaphandle kwesabotage
kuphela. Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCitizens Coalition for Change kavumelane laye.
Umnotho nxa usezandleni zabantu ababusayo behuquluza okuchuthi le mali yelizwe iyabe ingelaso isisindo. So ukuthi kublenywe abanye abantu akusizi ilizwe ali produce lutho akula production.
Othengisa imali emkambo wensitha uMankomo uthi idola leZimbabwe lithengiswa ngendlela ezijiyeneyo.
Ngapha emkambo omnyama kublack market ithi 4.3 kusiya ngokuthi ule malini. 4.3 nxa ule $10, $20 ama small amounts. From $50 sungathi idola ulitshintshe nge 4.8 kusiya kubo 5,000. Singasakhuluma ezitolo into yedola sungayithenga nge 5,000 kusiya phezulu. Izindaweni ezinjengabo Harare i-$1 sikhuluma namhlanje i-$1 is equivalent to 6,000 RTGS.
Ukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa. Lalahlwa ngomnyaka ka-2009 kulandela ukugudeka komnotho okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulandela ukwaziswa kosuku lokhetho lwalonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo, iningi labasakhulayo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukuphuza kwedale lephalamende ukulungisisa eminye imithetho emayelana lokhetho egoqela o-Electoral Amendment Bill kuzavalela phandle abasakhulayo labesifazane uba bengakhethwa ngobuningi ngosuku lokhetho lwalonyaka lokamhla ka-23 Ncwabakazi. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sithi akula mthetho omayelana lezokhetho ongapasiswa lidale lephalamende olakho ukusetshenziswa ekhethweni nxa umongameli esebeke usuku lokwenza ukhetho. USenzeni Maphosa okhokhela abatsha kubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change uthi kusakude phambili ukuba abatsha bengene ngobuningi babo kukhetho eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemithetho elawula lokhu.
Akuqakathekiswa ubumeli babasakhulayo njengeqembu elidinga uxhaso lokuvikeleka. Kukanti imbono yaleli qembu ibalulekile ekulungisweni kwemithetho ngoba beyibo abaningi elizweni njalo abaphathwa yileyi mithetho eyabibekwa. Intsha ifuna ithuba lokulungisa imithetho ezaletha intuthuko lempucuko. I-youth quota le-PR ibizama ukufaka ubumeli balamaqembu kuma-decision making bodies lanxa nje bebesiba balutshwane.
Kodwa uNyari Bechani, umsekeli kanobhala obona ngezemithetho kuhlangothi lwabatsha ukubandla lezano PF koBulawayo, kavumelani laye.
I'm not into the thinking that ama-bill angakaphaswa e-parliament a-affecta ontanga ukuthi bekhankase in the 2023 harmonized elections. And the futhi the environment is actually friendly for the youth and the women. And ngibona ngani vele this year kuzaba labo mama abanengi lama-youth amaningi kuparliament.
Umnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekholijini le-National University of Science and Technology, uthi okungaba kubangela ukungatholakali kwabatsha kwezombusazwe kudalwa inkokheli zamabandla ezombusazwe.
Ama-youth ukuthi be-participate kuma-elections kusukela kuma-political parties. So akusikuthi kwenziwa imithetho ekhona ngibe ngekho. kungathi kusuka kube le capture ukuthi abanye bathi party ngeyethu safika kuqala abayenze beswele ukuthi kanti manje thina singena ngapi khonapho ikakhulu kuma opposition but wakhala maybe kubandlela ibusayo bayaphuma bekhankasa bathola siyababona belawo ama-youth acaca ukuthi nankana ama-youth balabo laphana.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umthetho obunjwayo owe-Electoral Amendment Bill kawulani lokungaphatheki kwabatsha kwezokhetho eZimbabwe.
Mbonani akutshintshi lutho lokho. Ukuthi ibill leyade lifuna uku-amenda li-include ama-youth akutshintshi lutho. Akwenzi ukuthi bebe balutshwana abaparticipator kumbe bebe baningi ngenxa yokuthi ibill ezilungu lingakaphaswa. Akulanto elitshintshayo kustatus quo ukuthi ama-youth vele yona ade participate njani. But okwesibili kumele sinazelele ukuthi i-amendment yenzwa ku-constitution laphana engezela i-youth quota yalana ama-youth ayi-10. It's a constitutional obligation. Ongaka ukuthi ma kusiyavotwa kumele ukuthi i-constitution ilandelwe.
Unkosikazi Virginia Mabhiza, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, uthi i-Electoral Amendment Bill ingapasiswa ibe ngumthetho kayisoze isetshenziswe ngesikhathi sokhetho oluzayo.
The law is very clear on that aspect. The constitution specifically says that any law that seeks to change.
Isisekelo sombuso sibeka egcekeni ukuthi nxa kulomthetho omutsha ovela edalele ipalamende ngemva kokuba umongameli esebeke ilanga lokhetho, lowo mthetho awusasebenzi.
Abacubungula ezombusazwe bathi akusoze kwenzakale ukuba abatsha bengene kudalele ipalamende njengalokhu akade bekudinga obekuzasekelwa ngumthetho obunjwayo, i-Electoral Amendment Bill. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje, The Connection, sikhuluma labasakhulayo abakhala ngokuthi ukuphuza kwedalela ePhalamende ukulungisisa umthetho we-Electoral Amendment Bill kuzabavalela amathuba ukuthi bancintise kuhle kukhetho lwalonyaka kutholakale bebaningi.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Inzisa yengoma kaSikhosana ethi intethe. Singekehlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu singasavumi ukuba nasiqhubekele siphambili ngohlelo lwethu. Ingcwethi ezicubungula izomnotho zithi amabhokiso okugcina impahla eziligugu zilondolozelekile emabhanga ama-safe deposit boxes kawadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali. Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela kwenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe yemnumzana Jacob Ngarivume ubiwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethwandaba waphezulu o-High Court wazise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo umPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.